Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi vili mtaka fogu nkwenkwezi 2021 ngontunga milinku mo enda veni ze kuseni la msanje
hachi amboni sivumela na la logu votela lili pili kubana ikubekele pambi
itale le seneti likangelelwe ukuvota namuhla phezu kokwalo lwe constitutional amendment Bill number 2 ibandla le MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo
amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo yodwa lethwa kumthethandaba beketisa lawo macala awe COVID
Ibandla le MDC Alliance lona lisola uhulumende lisithi ubopha amalunga alo echiya abanye abephula iziqondiso ze COVID-19 kubhubhe abathathu ngecoronavirus yeZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kupe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abalichumi lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhe ofike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1573. Asebetholakile belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,293. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,683. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,634. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 437,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamachumi phose alikhulu 99,765. Itale le Senate likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kokwalo lwe Constitutional Amendment Bill number 2 ibandla le MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo. Lokhu kuyamangalisa ngoba ibandla leli libambanele lezanu PF kumaviki amabili edluleyo kudalela phansi ele House of Assembly bapasisa libhili yona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu. Imupha njalo amandla okukhetha abasekeli bakhe athi ukuthi bakhethwe nguZulu njengalokho okwalotshwa ngabantu kusisekelo sombuso ngo-2013. Unkosazana Thokozani Khuphe labanye abathathu yibo kuphela abe-MDCT abavota besala ukupasisa ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu bebambanela be-MDC Alliance kaMnumzana Nelson Chamisa kudalele House of Assembly. isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube uthi kunengi abangavumelani lakho kulibhili okuza kwenza bengayivoteli.
Ntunga ngihle ngihlale endabeni emqoka ngaleli bhili indaba yama running mates le ndaba yama judge ngichasiseke kubalaleli ukuthi thina njenge MDCT asivumelani lodaba lokuthi ama running mates akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini bezimbabwe yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi u running mate lo kungasetshenzwa njani kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka running mate vice president kumele ume njani kodwa ukuthi ukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe Copac hachi njengebandla kasivumelani lakho ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokhela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokho esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyi constitution yomlamlankunzi hachi eyokwakha ilizwe so imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisi ukuthi ngabe yakhitshwa ngulandelela yena le yamajaji yokuthi umuntu unxa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila nabazukulu ngikhaya mhlawumbe inkosi ingakamvakatsheli yiyo iposition yebandla le MDCT iqhakathekile kakhulu ikambe siyakubona sibili ukuthi ibhili leyi singathi ifana le lemonade kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge youth quota le women quota lokunye kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa iclause leyo
ilanxa bekhona abane abavota besala ukupasisa libhili abebandlaleni kudalela phansi isabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla kuvotwa nje kudalela senethi ungatshela abalaleli ukuthi azavota njani amalunga enu
abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla leMDCT silanda zonke indaba ezethulwa eParliamente ngelihlo lokuthi ilunga ledalela eParliamente yebo kambe lingabe livela ephathini kodwa kumele lihluzisise izinto ilikhangela ukubana lenzela abantwana beZimbabwe bonke lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavuka linjani ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe sale lapho sibona khona ukuthi kuyabisele ilizwe njengakuyona libhili ekhona so asisingeke siphonge ukuthi sithi siyangena eParliamente sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe kuzaxoxwa futhi kusasa kuzaphikiswana ngakho kusasa sibone ukuthi kuya impumela iyasifikisa kodwa okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxo okwakusasa hatshi amboni sivumelana la lokuvotela leli bhili kubana iqhubekele phambili
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT.
Yebo 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 thakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethelela khona pa ku Studio 7 maviki onke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson yokuvikela iCOVID-19 vaccine. Sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo sigxile kuzikhubeko abangabe bedibana lazo lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesikhathi ilizwe lilwisana le COVID-19. Siluba ndaba lingakhutshwa ilolu hlelo ku Studio 7 lilami uMikhobe ngo 8 ntambama.
Ivandla leMDC Alliance selethe seuhulumende wezanu PF umlando wokulandela imigoqo yeCOVID-19 ngobandlululo kulandela imibuthano enziwe kobulawayo ngempela sonto kungela ngitsho loyedwa obotshiweyo. Ozithi ungumfundisi umnumzana Pashin Jafa ubonakale landelwa ngabasakhulayo abanengi kuleli dolobho ngomgqibelo kodwa kabazange baphanjaniswe ngamapolisa. Kube njalo lombuthano wenhlanganiso ye-Affirmative Action Group obulabantu abedlula inani labavunyelwa ngumthetho phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Kucele le MDC Alliance banengi ababotshwayo besetheswa icala lokwephula imigoqo le. Abanye babo ngumeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe ejele leChikurupi. Ababili laba baza kuzwa namuhla ukuthi bayaphumelela na kusicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebheyili lidale leHigh Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza.
Phela siyakwazi ukuthi iCovid lomthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala aweCovid. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo yokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazwe. Lokhu into esiyisola kakhulu njalo asoze sithandabuze nje abantu bakomdudu ziyathuna.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19. Namba siyababona uJoanna Mamombe sebelenyanga ezimbili.
Thina besikhangelele ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnankagwa kufana lokukhuluma wedwa ngokukhuluma lento vele engezwayo into engaphiliyo ufana lokukhuluma litshe ke ubuzukhayelela ukuthi kwesinye isikhathi litshe lingakuphendula haya usoke kwenzakale khonoko kuyabe kuyizifiso ngoba phela yena umnankagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe ngoba intethwa lusizi ambona ukuthi into alayo into le vele ayiswelayo kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso njenge Zimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelile leyo abantu bethunjwe ezindlini abantu beMDC behlukuluzwa umnyaka ophelileyo kodwa bona bengephetheya komgwaqo abazange bifike emahhofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kwini okukhathaza abantu abazange bebe le report eya kuParliament ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu lakathesi abantu bebotshwa kangaka iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye so sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo lolu okukhulula abantu beZimbabwe ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu kodwa asikuboni khonoko.
Lilawo na amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amaqinga amacebo akhona ukuthi singene ebantwini njalo siqalise ukusebenza lezeki ngo-2019 bafike emahofisini ethu bekhokhelwa umama wezeki othiwa Mrs. Kupe besitshela ngendaba ze-delimitation lathi sahle saqalisa ukusebenza kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa iCovid-19 ama lockdown nalala kusuke kwabanzima ukuthi siregister abantu.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Ukanya ugxila impande umkankaso oqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo enkundleni zokuxhumana okukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkhankaso lo uqhutsha zinhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela i-Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilenhlelo zokuthwala abantu ngaphandle kwempatalo ukuze bayebhalisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedluleyo. Amabandla ezombusazwe lawo athi alezawo inhlelo zokuhuka abantu ukuthi bayebhalisa ikakhulu labo abazavota okwakuqala. Ibandla leZANU-PF lona lithi lijonge ukubhalisa abasekeli balo abayizigidi ezinhlanu 5 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yokuthi izinhlanganiso ziphathekile eziningi kakhulu uma ukhangele indlela abantu ababuswa ngayo. Wabona u-2023 sekhatshana ukubana bevote engxenye kungaba lohulumeni ongabatshintshela. Njalo bakubona ukuthi as long as bengazange bakhuthaza ispecial ama-first time voters ukuthi bebhalisa ngobuningi babo. Kulezi ndawo ezingani zibanjwe i-opposition ikakhulu emaNdebeleni ukuthi kungakhathwa inumber yama-constituencies, yikho khonokho osokubangela ukuthi abantu beyibone i-need yokuthi bekhuthazane ukuthi bebhalise ukuvota ukuze ama-constituency engakhathwa. Njalo ngombusazwe okhona wonke umuntu uyafisa ukuthi ngalobani ukhetho luba khona masinyane engxenye kungaba lontshintsho kube kungena uhulumente ongaba lesihelo, ngoba abantu beZimbabwe uma bakhangele sebedubekile, laba abaphethe intambo bayazincindela kuphela. Ungakhangela yonke nje izinto ezenziwayo kazenzelwa ukuphathisa abantu, kanti esibavala otshova bathi bayaspreada i-corona, kodwa eqinisweni amabhasi indlela agcwaliswa ngayo abantu bayabe kule standing, abantu bepacked, okubonisayo ukuthi hayi ayisiyondlela yokulwisana le-corona kodwa indlela yokulwisana competition ku-business. Ngoba amabhasi ona la kaZomkhulu kuthiwa ngakaZomkhulu, kodwa akulaqiniso lokuthi a-onwa yi-parastatal kumbeni ngumuntu osebenzisa i-brand kaZomkhulu ngokwakhe.
Emaphandleni lakho sokuqalisile yini ukubhaliswa abantu?
Emaphandleni abantu bengabe bengaqalisa ukubhalisa, kodwa ngubonileyo ukuthi isiqalisile ibandla ukuthi ispecial endaweni zama-resettlement ukuthi abantu kabahambe babizwa ngani ukuthiwa kuyalungiswa ama-title deeds, amafoma lokuze zona ezizincwadi zokuthi behlale ngokusemthethweni, kodwa kusekube sekuthiwa kuzalungiswa la ma-structures. So kuyatshengisa ukubana lalo ibandla lona leli lincindezela abantu, seliqalisile inhlelo zokuthi lizilolo ngelilungiselela ukhetho. Kodwa i-target yabo ye 5 million kayitshiyananga lezithembiso zabo zaminyaka yonke ezingekho realistic. So libandla elihlala livake ama-targets amakhulu lisenzela ukuthi liqilibezele abantu, kodwa linganto lizayigcwalisisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoyinhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende seqalisile ukubhalisa abantwana ababengakathathi ama-birth certificates ngoba bebelethwe ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa ye-COVID-19. Iphephandaba linye lithi njalo umqando osudlangile elizweni kulezi nsuku ulethwe lizulu elivelele ngakwele Botswana. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke emsebenzweni elusebenzayo, buhle sikakhulu, ubalulekile. Ngikhuluma ngiseGoli la eJohannesburg eSouth Africa. Kodwa ke into engani iyachaya kakhulu ebantwini yile okulokhu kuvala amabhoda, njengoba kuvala amabhoda, kuvalele ezinye izinto, amabhawa livalile. labantu abasakwanza ukuthenga kahle utshwala emabookstore nokuhamba lilokhu livalile right through and isikhathi livalile isikhathi liwisa umnotho weZimbabwe mo angani liyakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane manje namali ivala libuye futhi liyayibona iZimbabwe ivele lizwe elisithuphekelayo elikhasa ngamadolo phansi enye into ebalulekileyo nje ithanda ukuthi angani kwenzeka umnankagwe lo eke thathwe siye esibhedlela esikhulu farananyata eke echecke ingqondo ukuthi ziyasebenza na iy'ngqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke yeke and vele sahle sabona kuthunyezile ukuthi esekhipha umngabe ngodlame ezongena futhi yina ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwabengcono siyabonga
Salibonani, balaleli be Studio 7 kunye nani basakazi. Hayi ke ngu-Anton Mkhontwana lapha Plum Trim Points. Ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngokhulumende wethu awayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga into engekhoyo nje ukuyinakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona nangendlela abanyathana ngakhona eklasini kakula testing mabengena ukuthi behlolwe kakula even i-sanitizer kakula bangena nje noma kanjani abanye kabalawo lama-mask kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi bahla ubale izikolo ezisemadorobheni nesemaphandleni ngapha hayi kutsho ukuthi vele sizinyamazana kasisibo bantu eZimbabwe noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokhu thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi sikuzwa ukuthi abantu bahlatshiwe abangaka abantu bayala ukuhlatshwa ukuthi yibapha bayala ukuhlatshwa thina singazibonela lalowo muntu uthi uyasihlaba kasikwazi ngoba labantu bethu baphongunyathela phela ezikolweni labo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitshala kabavikelekanga so angazi ukuthi uyabezama ukuqamba amanga kubani ukhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa kuthi ezikolweni ke ngamanga luhlasa hayi ngiyabonga
salubonani ku studio 7 emsakazweni wemande wesindebeleni igama ngo Richard Sibanda ngoba sebutswana kulapho enzabalaza ngikhona bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo abalaleli bonke lani baka studio 7 elisibikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba mutembijana kungokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye bezazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphatiphati amaningi kodwa babambisane bakhangele iphathi elemvelaphi lelekusasa labe liqhakazekileyo iphathi ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila bazame ukumisa la maphathi abuye batshela ngegugurawundi bathunuka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele lekusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezi nganda lapho zingena esikolo ziphumele mphumela kathesi ungakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzela umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyethuselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda sileisizwe sokuthi lathi singumthwakazi sibe lekusasa eliqhazeliyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagesi sibe lento yonke lathi kubonelwe kithi phela kumthwakazi sibe labameli abaqotho hhayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iphathi kusisa kulenye iphathi ngingathi ukuthi mbe ngiyaxabanisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Iintatheli zindaba zakwele Uganda zinanze usuku lwePress Freedom Day izolo zikhonona ngokuhlukuluzwa ngurhulumente walelo lizwe. Iintatheli zakwele Somalia zona zinanze lolu suku ngokucela ukuvikelwa ngurhulumente ikakhulu ngesikhathi lesi kulungiselelwa ukhetho. Singene udaba oluphathelane leMelika. Inkisela edume ngokuphathisa abahluphekayo emhlabeni jikelele, umnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda bathi sebesehlukana ngemva kweminyaka engamatshumi amabili lasikhombisa 27 years betshatile. UBill Gates nguye owasungula inkampani yamakhompyutha iMicrosoft, njalo loMelinda basungula inhlanganiso yeBill and Melinda Gates Foundation ngo-2000 ngenjongo yokuphathisa abantu abampofu emazweni asathuthukayo. Kuze kube namhlanje sebephathise abaswelayo ngemali engena ku-$53.8 billion esetshenziswe kunhlelo zokudla ezokutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo, ezempilakahle kanye lezinye ezitshiyeneyo. Kumbiko abawethu leyizolo ababili laba bathela nxa sebesehlukana bazaqhubeka besebenza bonke kulinhlanganiso. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Engakutsho mina ngokuhlukana kaBill Gates loMelinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu, ngoba ngabantu abangama role model, ngabantu aba famous abaziwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele. So abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sehlukana kuyadanisa kakhulu, nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa esikwazi ukuthi isikhathini ningi esikubonayo ngaphandle akusikho kuyabe kusenzakala ezindlini la, ukungazwisisani into esukiwe ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngithi ukuthi kungabe kuyizindaba kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba lama argument ngendaba zezimali lani lani, but angeke ngisho ngithi kibo yikho ngabe kwenzekile, ngoba imali balayo sibili eningi kakhulu ngoba bayayidistributa yeza abahluphekileyo. So asazi ke mhlawumbe omunye wabuzosho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini enze bahlukana.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke, kumbe sizabona kuchitheka lalinhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isitshebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka, ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo ifoundation yabo. So I think based on indlela aba operate ngayo in terms of ukurana ifoundation yabo, ngibona ngathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebe mature abakhulileyo. Angiboni, I think uhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho kungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise ifoundation yabo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibandla leMDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba abangavumelani laso. ubhubhe abathathu nge-coronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.